Loko kuphume embikweni abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, abawethule ukunanza ilanga lalamhla ele World Teachers Day. Isikhulumeli se-R2s, umnumzana Themba Kuyemoyo, ulandisa kabanzi ngenhlupho ababhekane lazo.
Izikhalo zethu esikhangela ngazo liholo. Singalikhangela iholo lethu selikukudeke kakhulu. Nxa ukhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemuli, iholo lethu lingenelisa ukuthenga ingxenye yalezo zidingo. Ngesilungu sithi thina salary is 50% total consumption poverty line, eyivezayo ukuba umuntu uyahola uyenelisa yini ukuthenga izidingo zakhe.
Umoya uthi ababalisi abafundisa emaphandleni babhekane le nhlupho eziphindiweyo nxa uqathaniswa labasebenzela emadolobheni.
Iphothina njenge-R2s inhlanganiso evele iyame kakhulu kubabalisi basemaphandleni. Sikubona kuyikudlalela phezu kwezithunzi zombalisi ukuthi umbalisi ahlale endlini yotshani evuzayo ejekileyo ukuthi nxa izulu lisina kuyafana lomuntu phandle. Umbalisi ehle ahambe umango ongange 10 to 15 kilometers elanda isikolo.
Okugcizelelwe ngumnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eye National Consumer Rights Association NACORA.
Liqiniso elikhulu elikhulunywa yizisebenzi ukuthi abaholi bathwele nzima nxa uqathanisa lalokho abakwenzayo. Njengamatitshala nje basebenza nzima okunye okumangalisayo, kanti ke wonke umuntu intuthuko angabelayo okufunda angabelakho noma kungaphi emhlabeni izandla lomcabango katitshala.
Uncube uthi balomsebenzi omkhulu ababalisi kuntuthuko yabantu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Kodwa ke nxa useZimbabwe utitshala uhlupheka kakhulu okwedlula bonke abantu. Umsebenzi wakhe kawuhambisani lalokho akuholayo, ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, amatitshala ahole ngendlela efaneleyo, hayi lokho esikubonayo. Kwamanye amazwe baholiswa ngendlela enhle kakhulu, kodwa lapha bayizichaka, akulungiswe khona lokho.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, umnumzana Thawungana Blessing Ndoro, utshele lumsakazo ecingweni ukuthi bayabanakekela kakhulu ababalisi njalo beqakathekisa umsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa isizwe. UNdoro kodwa uthe akenelisi ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba ubekuhambo etshayela imota. Usuku olwe-World Teachers Day lunanzwa emhlabeni jikelele mhla ka-5 Mfumfu minyaka yonke, njalo lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka-1994 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano ese-Recommendation Concerning the Status of Teachers luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezemfundo olwe-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, kanye lolubona ngezezisebenzi olwe-International Labour Organization, ILO, ngomnyaka ka-1966. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.